Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siya hlangana kweze kuseni mthokazo omuhle ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele we-TCCC umnumzana Sengizo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bebamele edalele nomination court kusasa ngemva kokuxotshisa amalunga e-TCCC alitshumi lantathu kumadale omabili ephalamende ele-National Assembly lele-Senate. Kodwa abe-TCCC abahamba lomholi walelibandla umnumzana Nelson Chamisa bathi ukhetho lolwa lukho emthethweni ngakho akumelanga lwenziwe. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uqhubeke ngohambo lwakhe e-Middle East izolo emizameni yokubhula umlilo olakho ukubangelwa yimpi phakathi kweHamas le-Israel kulumango. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCCC umnumzana Sengizo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa amabizo alabo abazancintisa bebamele kukhetho lwama-by-elections kudale le-nomination court kusasa ngemva kokuxotshisa amalunga e-TCCC alitshumi lantathu kumadale ephalamende womabili ele-National Assembly lele-Senate. I-nomination court izakwamukela amagama alabo abazancintisa kusasa. Sixoxele sikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phukeni.
Ye ngempela simatasatasa nje sesenza kuthiwa ngama-final touches silungiselela khona lokho ukuthi my-nomination court nje this time sifuna ufika ekuseni asifuna kwenza kwenzakala ngoJuni kugcine sokuyiwa emakhoti kwathini kwathini hhayi sifuna ufika ekuseni ngempela bethu bevula besibone lathi sesikhona sesiwafakile amaphepha ethu.
Kukhetho olwedluleyo abantu ababikwa bancintisa besekela uChabangu ama-double candidates e-TCCC akula ngitsho loyedwa owanqobayo. Libona linqoba yini ngalesi sikhathi?
Bengingazi ukuthi kulalabo abangena kuthiwa ngama-double candidates kababa uChabangu. Engikwaziyo ukuthi njengonobhala jikelele osabambile kwalesi sikhathi uyena okhangele nge-administration of the party. Ama-efforts wonke lawabonayo esenzeka nge-election kule hlandla lidlalileyo a-proud ngalo. Namanje nje ubhizi ulungiselela lawo ma-by-elections benginaye namhlanje is in high spirits, u-excited ukuthi ama-candidates ayiwo vele ayekhethwe ngabantu ngokutsho kwakhe babavuyelayo and ulethemba lokuthi bazonqoba.
Abe-TCCC Phukeni abahamba loChamisa bathi uChabangu usetshenziswa yizanu sowadla wakapula njalo lapha uzama nje ukudiliza i-TCCC. Uthini ngalokho?
Ayiyo phela into elula leyo. Angithi even nasesikolo umuntu wayethi uma engahlulwa yilutho aqala ukuchothoza ukuthi wena ucakile, wena umude, wena unjani. Hhayi asizukusiza lokho. Uzokwazi lokuthi nejaji lithe lona umantshi uthe yena maamaphepha elethu ekhotha asoma ukuthi ubonise ukuthi mina ngiyinjaji yokuthethisa okanjani. Ethana amaphepha lana likhulume indaba elize ngayo ekhotha. Wasethi even ukuthi bakhulume ukuthi ubani banisetshenziswa izanu bengasayilethi yona izanu ekhotha because akula muntu obaleleyo ukuthi abalethe izanu yakhona ekhotha so that ikwazi ukuziphendulela. Wawuthaba ngakasetshenziswa izanu lokho kwakukapula ukuthi uthi bona maybe bawakapula kuzanu mina ngisebenza laye mina ngiyazi lobunzima ngendawo zezimali okukhangelwane lazo so hayi lokho kokapula ngazi ngikhuluma lawe nje uphezwe ukuthi abuze phela lo abayathi bethola izimali ngesikhathi la ama elections ukuthi kanti imali zafikayo kwafika malini zasebenza njani ukuthi akwazi bese reporter ke kunhlanganisa ukuthi kwahamba njani. So bona abalokhu bekhuluma into eziningi nje bekhuluma kabi, ngiyathemba ukuthi lokho kubiza ngesilungu kuthiwa i-audit kungakhangela kahle kusoze kupointe kuba kuthaba kuzopointa kubo bona laba abakhuluma izinto abangazaziyo.
Umnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu, yena ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkhwananzi, yena uthi ukhetho lolu alukho emthethweni ngakho akumelanga lwenziwe.
Thina ngeke sikhulume ngoThabanga. UThabanga solunga lo mhlangano wethu we-CCC asimazi asilani laye. Sikwaziyo ukuthi ZANU-PF yebangela ingqubevanga le esiyibonayo eyenzakalayo yokurecall abantu bethu okungekho emthethweni abakhethwa mgceki yimuli yeZimbabwe.
Kodwa nansi phela iyeza i-by election, lina liyiphatha njani?
I-by election leyi ayikho emthethweni, akufuzanga ibe isenziwa. Yiso isinqumo esisikhulumile ethu ukuthi hhayi ama-records la ayenziwayo akho emthethweni. Ukuphuma ekhotha siwo umthetho weZimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana uMnangagwala abanye yakhe. Bezama-ke ukuyeyisa imithetho yelizwe le, kuyeyisa umbono wejikelele wezulu weZimbabwe ongiwavotayo ekhetha abantu labo ukuthi banele izigaba zabo edalelwe ephalamende.
Njengoba sekwenzakile, iwaphi amanyathelo elizawathatha njengebandla? Lizahlala kuphela nje ligoqe izandla?
Amanye angikhona ngeke siwakhulume, ukuthi G7 kuzulu wonke, ngoba labo phela bayabelalela bezantsi. Kuningi esikwenzayo esizakwenza, bazabona sekuphuma ukuthi hayi, siyenze lokhu, sayenza lokhu ukuvikela ukuthi into lezi zinziwe ezinkemthethweni zimiswe, zimiswe namuhla, zimiswe forever, ilizwe leli liye phambili ngendlela eqondileyo.
I-SADC ilayo ikhanya udaba lolu olweZimbabwe ayiluphathi ngendlela elalicabangela ngayo, lithini ngalokho?
I-SADC ibona ngani singayigijimeli phambili kakhulu? Asimeni sibone ukuthi izithunywa zeSADC ezizabuya eZimbabwe ziyabe ziphetheni, zizohlangana lomkhokheli wethu advocate Nelson Chamisa onguye owanqobayo ekhethweni olwadlulayo ogasi edlulelo.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Selikubonile na okusemaphephandabeni? I-Chronicle ithi phakathi kwezimota zikamasipala wakobulawayo ezicitsha umlilo ezilitshumi lasishiyangalombili 18, ezine kuphela 4 yizo ezisebenzayo ngoba ezinye zifile. I-Herald yona ivika ukuba ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections awedale lephalamende aza kwenziwa ngenyanga ezayo kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC kuleli dale lamakhansila ngomnumzana Sengezo Chabangu. Sesingena kumbiko elisithumele yona.
Ngokusitudio sezenzana nasiyaphila ngiyakhala sibili ngoThabanga lo Thabanga lo sesibulalela izinto zonke uThabanga yena vele ungubani lapha elokuzini ungubani sibili ngoba mina into engayizwisisi ukuthi abantu bezanu bayamngela incwadi evela kuThabanga engenasidingo sikaChamisa ngaliphi ngalithi ngatezi futhi lahlisi izokuzima isicelo sabantu yavuma ukwachami ukubala ukuzela ukwachami ukuthi yena uThabanga ngokona ulani kuyina akwenzayo andilebo ukuthi into zezosetshenziswa yizanulo kuthenga thina sifuna ukuthi ilizwe liyakhiwe noma libadiliza kathi sibiyina sekukhuluma sesithi asikhethe mhlobo yekwathini thina ntilaba babachiphileyo besithi ngamashoni azobusa amaNdebele kathi sibe sithi asikhethe mhlobo wana wankhona yena vele uzithi ngubani sibili khonapho emhlaba ningafuna ukudinga abantu ngasihlonyiphe umuntu le ngasihlonyiphe kakhulu sibili ngoba sinje sifuthekene engabona ukuthule bona ngani ngcono ukuthi siyachazela ngokwami kwezakonke basele umsebenzi wangawenza ngesinye sezinto zabangaba bangazikhuluma badinga ukuthi bedize ukuphela izinto ezenziwa ezinjani badize amanye amabandla kanti sifuna ukudiza enjani ngenxa yokuthi kula indaba elomhawuso uma selesele umsebenzi ngeselesele umsebenzi into okuze into angayenza kubalulekile senkomo emakhaya ndinathina ngento ezizanzisa.
Salibona basakazi be-Studio 7 yalibingelela labalaleli. Hayi, siyakubona okwenziwa ngamakhothi. Vele mina ngangikwazi ukuthi hayi uChaba uzowuma ekhothi ngoba umnanga kwasho waqambeje ikhothi ngakakhulumi. So okunye vele uhle ukubone. So nxa kuyukuthi uPresident uChamisa sithi singazihluphi ngamakhothi, abanye babi benganabazwisisi, kodwa hayi ngcono ngoba sebekubone ukuthi kuyini abeku-avoida emakhothi ngoba umakhothi avele ngawezayo. Mina isicelo sami njengabalandeli be-Triple C, nxa i-Triple C ingasozifaka abantu, sicela nindikhulumele izaphi izaphi sithele amakhandidenti indawo zonke. Izaphu ayikazithuki i-Triple C, sicela ukubambana siyevotela abalandeli bezaphu bengene ephalamini. Sile zaphu sizolungisa izinto, akula okuzoyehlula. Ngiyavuma
sibona nilinjani, mthokazi omuhle. Iphoyinti kababuchabango sengiyayithola kahle. Urayithi babuchabango, abantu basempumalanga abayisebenza empumalanga lephatha empumalanga, abantu basebathebhelele ndephathemathebe kuze kube nini seke siphathwa ngabantu basempumalanga ezibhedlela ama-ofisini yonke indawo abantu basempumalanga. Kanti abantu basendebelenibona awethu amasetiketi wasebenzisa nini, amathuba othi sisebenzisa awethu amasetiketi azofika nini? And benjalo befika futhi ngapha yithi emathebeleni ndibehlala ema-ofisini ethu abasichazi thina, bahamba besiyaletha abantu bakibo bebuye begcwalise bona ema-ofisini. Babuchabango, lungisa izinto, qondisa izinto, shoneni eshoneni, ndebeleni esindebeleni, izinto zihambe ngolayini. Ma kuyukuthi yi-unity kuzwana kubambana nabo abahlanganisi, abahlanganisi indimi zonke, shona liye emandebeleleni, ndebele liye emashoneni, jonga kunjalo ukuhlangana. Hayi ukuthi bona befuna ukugcwala yonke indawo kuyibo bodwa, no, that's wrong.
Yena umuntu we-Triple C kumbe noma yiphi party, kodwa ngumuntu nje ovotayo eZimbabwe ufuna kube lo tshintsho. Uyabona wena, wena wena umgida lo kaye kusiphaphela lo lo othi khona akusapoti uChabango. UChabango simsapoti ukuthi ulayiphi political party alayo. Why ma uthi uChabango erayithi engavula iparty yakhe? Sothi isho uChabango liyevula iparty yenu, livula iparty yenu libe selifaka kwabantu bese limsapotayo. Ingabe futhi ibe zilokhu zenza imvungulo eziye ezincela igazi ezingena ngelokhu zenu. Zabantu kele ukusijwayela kabi, ingabe siphaphela nje. Abantu balelungelo lokuthi bona bashore into abangayifuniyo, imibono yabo. Singabothi khona ngamashona ma abantu besithi khona into eyenziwa nguChabango i-right. Akulanto i-right lapha, ningabo siphaphela nje. Sibongo le nto leli ivela lokhu siphaphela, ningasijwayeli kabi. Singabantu beZimbabwe sivotayo, lesivotile laba abantu zibafaka lapha. So ukuthi lilwela bana ngazi, lilwela izisu zenu uChabango. Ilokhu zeni i-MRP isikunywa amaphisiphisi, ikunywa izanu. Isihlulekile ukuqumilizwe i-MRP yaze yakunywa izanu amaphisiphisi, manje ayikho. Selishwele ukuthi liyayenzana, lisela nto yokwenza, selibhizi seligijimela ngale ukuthi lisapoti. Selimsapoti kuthiwa hayi lingavula iphatheni laliyaphakwa li.
Mpingelele ku-Studio 7, but mina ama-voice note azofundwa mina azofundwa zokuthela. Ukufaka lapha imbono lapho abantu bezwe into esifuna mayisakhamzisa kokulawa bakithi uChabango lo uyalungisa kodwa uyamuhle, uyalungisa kodwa uyamuhle. Ngoba ube kungamela ngokuthi akwenze manje sisabisa nale zamkhisi bakini uyenze ukwakho umkhamba. Ayisikho Chabango mawusiso, ayisikho khona lokhu okwenzayo. Usuphambanisile izamkhisi iyangena kahle sikubulawa, izamkhisi iyangena kahle sikubulawa. Lokhu okufunayo khona lokhu uyehluleka nje. Kati indaba ningazikhulumezi izanu, uqale zikhulumezi izanu zikhulumelisheni bese kulungisa kizinto izamkhisinde ngizishini.
Yabonga, siyabingelela Studio 7. Hayi, siwabonile amaqhawe laphana e-embassy bekhuluma iqiniso. So siyakutshela ukuthi lathi sonke sihlala sikhuluma lapha ku-Studio 7, lathi singaloke sikhuluma sibe ku-action manje njengabanye, sibajoyine sonke labanye abakhuluma ku-Facebook, joyine labanye manje. Isikhathi sokuthi siye ku-action manje. Ama-embassy sonke umele avale njengoba besikhishwa, kuvalwe wonke ama-embassy. ngabe embassy ezisebenza amazweni wonke South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique la wonke amanye amazwe kakele manje ama cases on face law asebuse elisihluka isikhathi esifide kakhulu since 1980 soso isikhathi ukuthi manje njengama-youth ezimbabwe njengabantwana bezimbabwe basihluthoka amanye amazwe sukumele sibambanele singadlulwa ngamanye amazwe e-South Africa bazisekile ebutswana amanye amazwe bazise so lathi asibambane abanye abantu baku-ekshini singayekeleli abantu bebalutshwana besiyakhuluma bebodwa lathi asisukumeni manje sijoyine abantu ncedisaneni sibambaneni noma kuyiwa kuphi noma bakuplana ukuthi kwenziweni manje sokumele sibambaneni futhi sizwe lakhe sathiyene ngamaqhegula ezamfisi manje sokumele sibabone sokuthi manje siyeke mu i-5 years lezini ngokumele angabe siqedwe ukuze sikhathele manje
Studio 7 njani ngufela uqinisa lokhulumayo hhayi indaba kachabango le eyokuthi abantu bafoste or abantu bakhishwe kuletuzana kumalentuza la abebezimele isiphinda lezaba bezimele ngibona labo abalethwa nguchabango abantu bengayi lapho vele ukuyalena into engiyibona ukuthi beyingcono yokuthi laba bantu ngama ngabe kuyenzeka laba bakachabango labo bangabafostile ngaba la ngoba laba bakachabango labo beza beyimpisi embethe isikhumba semvu abakachabango labo ngcono kungene abantu uma bevota lapho sivotele nizapho ukuze sivalele izanu ingayibusi leyayibulawayo ingayibusi imadepeleleni okungabe kungcono yikho lokho hhayi indaba kachabango le yokuthi ukuthi abantu sekuzomela manje bakhishwe kufakwe kanje kuhle loku kufakwe lo ngendaba zikachabango ukuthi yena ngoba une-interest oyenzayo ukukhiphisa laba bantu ukurikhola laba bantu ufuna ukuthi abarikhole kube wuye manje osekashaya isiginqi manje osekashaya ikatalo ukuthi laba bantu ngoba kuzeukuthi balenzelwe wuye bafoka nguye ezikhundleni so sezobashayela umthetho laba bantu bakithi ma sifuna ukwakha izwe laba bantu bakachabango laba abazonochabango makabavotelwe ngcono kuthina be-CCC sivotele izapho ukuze ikachabango lo laba bakachabango laba abazonochabango bengabi nayo i-chance yokuthi bangenelele kulawa ama-election ukuchabango akusimuntu oright uchabango ngumbulali uchabango ngumuntu loyaphela singambiza sithi isifebe sepolitiki lo esifeba ngapha singene ngapha isifebe impela sepolitiki uchabango
lawo bekungamazwi enu linabalaleli elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uqhubeke ngohambo lwakhe eMiddle East izolo emizameni yokubhula umlilo obikwa ulakho ukumemetheka ngamazwe akulumhlubulo ngenxa yempi ephakathi kweqembu lasePalestine eleHamas lelizwe lakwele Israel. UBlinken wethekelele kwele Iraq ngemva kokuya kwele Palestine lapho ahlangane khona lo mongameli wakulelo lizwe umnumzana Mahmoud Abbas. Engakayi emazweni la uBlinken wethekelele kwele Israel lakwele Jordan. Impi le iqale ngenyanga edluleyo ngemva kokuba iHamas ihlasele e-Israel yabulala izizalwane zakulelo lizwe njalo yathumba abantu abanengi. I-Israel iphindisele ngolaka olukhulu futhi ilokhe iqhubeka ihlasela e-Gaza Strip. Sibuze ohlaziya ezombusazwe futhi engowebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo ukuthi luqakatheke kanganani uhambo lukaBlinken e-Middle East.
Uhambo lukaBlinken luxakatheke kakhulu kakhulu ngoba into efunakalayo la yikuthi kube lokukhulumisana phakathi kwe-Israel le-Palestine even layo iHamas ngoba at the end of the day ukulwisana lokhu okwenzakalayo phakathi kwe-Israel le-Hamas kungagcina sekudonse amanye ama Arab nations aseduze afana labo Lebanon labo Iran ukuthi ba joine lempi le and kuzoba nzima kakhulu ukuthi iAmerica esupporta iIsrael ikwanise ukuthi ibule lomlilo lo. So mina ngokubona kwami, instead of ukuthi America isupporte iIsrael ngezikhali, kungangcono imali le isebenze ekuthini lethe ukuthula phakathi kwalamazwe la, izame iAmerica ukubambanisa. Ngiyazi ukubana they've called for a ceasefire and uBlinken I'm sure ukuthi imission yakhe yiyona leyo ukuthi apushe isupport yokuthi kube le ceasefire, njalo futhi lamanye ama Arab countries agombolezele iIsrael ukuthi angangeneli, ngoba kungaba yimpi esuka ibe nkulu kakhulu.
Umkhokheli waseIsrael sesike samuzwa esala ukuthi bake bame ukuhlasela eGaza kukhulunyiswane. Ngohambo lukaBlinken lolu singabona yini mhlawumbe kusiba lokuvumelana amacele omabili ebeka phansi izikhalo kwesikhatshana kumbe kokuphela?
Mina ubona kwami isilungu sithi two wrongs don't make a right. Yebo, iHamasi ya attacka ama-Israeli yabulala abantu abazinkulungwane 1400. I-Israel esikwenzayo ukuthi i-revenge for laba bantu isibulala ama-civilian angenacala. If i-Israel ibikhona ukuthi itargete iHamasi yodwa ingabulali abantu abangelacala abangekho kulempi le, then yeah, I can understand ukukhulunywa ngoNetanyahu lokhu ukuthi asoze siphoze, asoze sisizifaye. But the fact yokuthi ubulala ama-innocent civilians ngokubhomba lokhu akwenza iGaza yinto embi kakhulu leyo, ngoba sesibone umhlaba wonke jikelele uqala ukuprotesta izolo nje lapha eWashington DC bekugcwele estradini abantu beprotesta ukubhonjwa okwenziwa iGaza yi-Israel. And ama-demonstrations la siwabone endaweni eziningi. So yes, abantu bathi siya-understand ukuthi lilwisana leHamas, kodwa abantu aba-innocent babulalelwane, abantwana, ingane ezingenachala zibulawelani. So kumele ucabange khona lokhu Netanyahu before aqhubeke ngomqondo wakhe ukuthi asoza stop i-ceasefire, despite icelwa yi-America emsponsayo ngezimali ukuthi athenge izikhali.
Abantu emhlabeni jikelele kungani bedabukene kanje ngalimpi moyo? Abanye abanengi mpela bekucelele Israel, labanye abanengi bekucelele Palestine.
Inkinga ekhona yikuthi abantu bePalestine bathi bona i-Israeli ya invader yathatha umhlaba wabo, and njalo kule apartheid eyenzakalayo lapho. I-Israeli yona ithi hey, lathi silelungelo lokuexista lapha emhlabeni. So i-solution mina engiyibona yile eyakhulunywa ngu-Obama ukuthi kumele kube le two-state solution. I-Palestine mayinikezwe i-independence yayo, bazigavene bona bodwa. So u-Netanyahu kumele akhulumisane lo-Abbas, ngoba siyazi ukubana i-Palestine under u-Abbas layo kuvele ngokwayo ayisapotani le-Hamas, ngoba i-Hamas is considered a terrorist group. And ama actions abo, I think uAbbas naye wazama ukuthi a-control iGaza wahluleka. So now also kumele kwenziwe ukuthi ukhulumisane lo le-Palestine lo Abbas, bancedisane le-Israel to sniff out abantu be-Hamas, ba-eliminate i-Hamas, then kuvunyelwane nge-two-state solution. Ngoba bangaqhubeka i-Israel ibhomba i-Hamas kwenza ngakhona, akusoze kube kahle. The whole world is going to protest, and amanye amazwe aseduze nawo azogcina engenela kule mpi, then ugcine sokuqala impi enkulu kakhulu ezothatha isikhathi eside ukuthi solve.
UMnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe futhi ulilunga lebandla le-MDCT. Kwezemidlalo, oke wadlalela amaqembu enguqu abalisa eLebantu Rovers, iHighlanders kanye leBulawayo City, uBenson Phiri uthi akufunda esasengumdlali kumphathise kakhulu eminyakeni wakhe wakuqala okuba ngumqeqeshi weqembu lebantu Leopards. Kubika uJoseph Njanji.
UPhiri oleminyaka engamachumi amathathu lowodwa yokuzalwa uqatshwe ukuba umqeqeshi weqembu lebantu Leopards elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 yokuqaleni kwalonyaka, njalo ubesanda ukuthatha umhlalaphansi njengoba nyakenye ubedlalela iqembu le-Ajax Hotspurs kusigaba seSouthern Region Division 1. Uthi bekulukhuni kodwa imfundiso ayithole esadlala kuqembu lebantu Rovers imphathise kakhulu.
Afunda into eziningi kakhulu. I think it bantu Rovers was something sibiliyankhulisayo and I'm very thankful to the likes of Kisilomsinya, Metendozo, Dita, I do into several corona from my parents. Lamezamo team.
UPhiri uqale ukudlala ibhola eliqoqekileyo ngomnyaka ka-2008 eseleminyaka elithumi lesithupha ngoba esasemncane abangakibo babengamvumeli ukuthi adlale ibhola.
Esikolo mina vele ibhola njani ngingadlala ibhola esikolo ngo-primary school. Ngingadlala ibhola zoku-grade 6 then secondary school injury high ngamangadlala ibhola but ngadlala ibhola I think sengu-form 4 apho udlala umtournament oyi-one. But then kunikhona abantu babetshela ukuthi phela ibhola but kunikhona challenge ukubona ebendlini bona abazali babe street into zebhola ibhola ayifunda esikolo awubhali amabhuku njani njani.
UPhiri uqale ukudlala ibhola eliqoqekileyo edlalela iqembu lelobhengula Sharks kodwa laphanga labhuluka lelo qembu wasesiyadlalela iqembu lezim Leopards okuyilo eselisaziwa njengebantu Leopards ngemva kokubambana leqembu lebantu Rovers. Kusuke lapho wadlalela iqembu lebantu Rovers ngo-2011 lapha beyingxenye yeqembu lamajaha leminyaka angaphansi kwamachumi amabili elapha theka ngomncintiswano weDallas Cup kwele Melika elalabadlali abaludumo abagoqela uMavelas Nakamba, uKuda Mahachi kanye loTeenage Hadebe. Ngemva kweminyaka emithathu ubuyele njalo kuqembu leZim Leopards lapho adlale khona phambilini kokuthi aye kuqembu leHighlanders ezebizwe nguAmin Somapiri kodwa uthi lakhona lapho zalamphunyuka ithuba lokudlalela iqembu leHighlanders.
Ba-announce team but nganyingekho ukuthi isitena ndokuthi akwabuya kutournament azibelele then asazihlalele endlini I think ngabo one I mean the senior for near happening benson kosomane njengomuntu vele umuntu ongane lolunako xasa ukudidisa eyawufunya dima ezenjani yakubiza ufuna ukubuya ufuna udlala ibhola enxafunekela but the question ngeke ngizwe lambe kanjani so I just hi when you use your kitchen one is in simple kitchen microwave. See I studied PBT about center because I remember that was the time who introduced a new question who I didn't very good view.
Ekusukeni kwakhe kuqembu leHighlanders uPhiri udlalele iqembu leBulawayo City njalo uthethe umhlala phansi esedlalela iqembu leAjax Hotspurs elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Ekuqaleni kwalonyaka ubizwe ngumnikazi weqembu lebantu Leopards uKenneth Ndebele ukuba aphenduke ekhaya lapho akhulele khona azokuba umqeqeshi weqembu. Ngiyimele iCity 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Sikhangeleke imbiko eliloba ekhasini lethu le Facebook ale VOA Ndebele ikakhulu lifaka ama-comments kundaba zethu esiyabe sizidindile khonapho ezitshiyeneyo. Kulo daba silufakeke enkundleni lapha oluka mnumzana Sengizochabangu yena othi bazabhalisa amalunga ebandla labo azancitisa kuma-by-elections kusasa. Sizweke ukuthi bathina balaleli. Kulo Vincent Ngwenya uthi yena ngilombuzo ukuthi ngesikhathi sokhetho olwedluleyo babe kuphi njalo yindaba engabamisanga masinya than to play with the people. Ukhuluma ngoChabangu-ke lapha. UTrust Mncube uthi yena bahlulekani ukuxosha into le enguChabangu. Kuzoba lo Wallace Khabo uthi yena mabancintise sibone. Kuzoba lo Nkululeko Fasto uthi yena isidumbu somuntu leso. Yeliqhubekeke lisethekelela ikhasi lethu kuFacebook kwasihlobo esithandekayo eliphansi kwesihloko esithi VOA. Ndebele siziphetheke ngebezihamba phambili. ozithi ungonobhala jikelele we-TCCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bebamele kunomination court ezahlala kusasa. Kodwa abe-TCCC abahamba lomholi waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa bathi ukhetho lolu alukho emthethweni futhi akumelanga lwenziwe. Kwanele Mthwaka zomuhleli khumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo Muntungameli Nkomo.